kholela member yakadiplaywa ya emergency.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Umlamukela ngijabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 8 kuzibandlela 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, kusungulwa umnyaka omutsha wokuthetha amacala kweleZimbabwe. Amabandla aphikisayo asekhalile ukukhankasela ukhetho oluzayo. Le bandla lezanu-PF lithi selikhankasela ukhetho lwama-by-elections ngamandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Okhokhela ezemithethwandaba eZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uthi omantshi labanye bathetha kahle amacala. UMalaba ukhulume amazwi la namhla eHarare ngesikhathi kuphawulwa okuza kwenzakala emithethwandaba lonyaka. Uphinde wasola kakhulu ukwethuselwa kwabatshutshisi athe kwenziwa ngabanye abantu kweleZimbabwe. Kodwa abaphikisayo bathi uMalaba uyazikhulumela nje ngoba imithethwandaba isisezandleni zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla leZANU-PF. Unkosikazi Fatsai Maere okudalela ephalamende laphambele khona ibandla le-CCC uthi ulethemba lokuthi akuza kulandelwa imithetho sonke isikhathi eZimbabwe njalo kuhlonitshwe ilungelo loluntu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha elisebenza kobulawayo njalo elwela ilungelo loluntu.
Kulento ezimbili eziyabe zisenzakala khonapho. Into yokuqala nje ukuthi utshele ilizwe ukuthi i-judicial ibambe njani ama-cases akade elawo umnyaka wona lowo kade ukhona the previous year. Njalo i-expecta ukuthi ama-cases iwabambe njani yiyo yona leyo okuyabe kuvulwa ngayo. Isitsho lokuthi ama-cases atholakeleyo ngomnyaka wona lo odlulileyo kade mangaki acompleted mangaki ama-cases of concern akade khona yilawa lokuthi last year akhwele ngenani elingaki for that particular year. So it's just a summary of what would have taken place ngomnyaka odlulileyo of what is expected to be done ngomnyaka wona lo uyakuvulwa.
Yes, sizwile uChief Justice Malaba sithi bayenze kuhle ngomnyaka ophelileyo. Uyabe sithoni khonapho nxa sitsho njalo?
Sithi ukuthi ama-cases akade etholakele for the previous year amaningi abanjwe ngendlela enjani, meaning to say completed cases in the previous year areportiweyo mangaki. So nxa sithi yenze kuhle yabe sithi ukuthi ama-cases amaningi they've been covered. This particular year uJanuary nalo oqalisileyo kuthiwe kuba kuzakuba the command appeals. So into ezayenzakalayo ukuthi uJanuary nalowo usekupheleni kwakhe ama-appeals wonke that have been available have been set down and azaziwa kuwona lowo mnyaka.
Kushoni khonokho?
Kulama-appeals amaningi usually vele into eyenzakalayo ukuthi ama-appeals athatha isikhathi ukuthi abe head. So this time around bathi wona hayi kade sizawusetha down ama-cases wonke a-appeal and they have to be head.
Wena ungathi-ke nxa usukhangela emthethwandaba ubona kuzana kophuma kakhulu into ebukekayo kumbe kukhona kokuxeka?
Well, into evele ingane yethu say ukuthi the number of cases asesiba khona yongane yethu there is something wrong with our situation, our society. Why ama-cases amaningi asesiba khona? Why ama-murder cases asesiba maningi? Why ama-divorce cases asesiba maningi? Ngoba vele as we speak right now yikho sokugcwela and that is a cause for concern.
Endakula nto phela into abantu abangayenza ukuvimba khonoko.
Oh well, kufuze sikukhangele ukuthi kathi what is it that is triggering i-economy yethu to be violent? What is it that is triggering it? Ama-divorces abe maningi. There's something that can be done. Something is not right with our economy. Something is not right ngeZimbabwe yena nesikiyo. Kukhona sokukhona. Why ama-cases esegcwala nje awe-violence and ama-divorces?
Lo ngumnumzana Ngobani Sithole igqwetha elilwela ilungelo likaZulu wexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Izikolo ziyavulwa kusasa ngesikhathi ilizwe likhangelela lodubo lomkhuhlane wesihudo i-cholera. Umnumzana Taungana Ndoro uthi basahlolisisa ukuba kuza kwenzakalani ezikolo njengoba zivulwa kusasa. Umphathi ntambo wogatsha lolu umnumzana Torerai Moyo watshela iStudio 7 ngeviki edluleyo ukuthi basebenzela ndawonye labaphathi ntambo bezikolo ukuze abantwana bavikelekeleke emkhuhlaneni wekholera. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Themba Kuye Moyo wenhlanganiso emela ababalisi i-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe.
Silezikhalazo eziningi kakhulu, kodwa isikhalazo esiqakathekileyo sakuqala liholo lababalisi. Uhulumende usinikeza iholo elincane kakhulu eliyinhlamba. Sibuye sikhangele ukuthi kubhajethi eka-2024 eyaphawulwa ngumthuli Ncube wakhweza umthelo ngendlela esabekayo. Esikhangele ukuthi nxa silokhu esihola inhlamba le esiyitholayo ngozibandlela kathesi, izisebenzi ziyabe zihamba zingela lutho emakhaya. Ngakho thina njenge-ATUZI sithi ababalisi kabanikwe iholo eliqalela $1,260.
Ngelikuchazayo konke lokhu, pho lilungiselela ukubuyela emsebenzini na?
Ngenhlamba ekade siyithola akula muntu ozilungiseleleyo. Kodwa ke sithi ke ebabalisini kabahambe ezikolo. Bengafika ezikolo uhulumende sesimbhalele incwadi yokuba sifuna malini, njalo siyifuna kathesi ngoJanuwari. Ngokunjalo sithi ababalisi kabahambe ezikolo bafike behlale ku-assembly kumbe bayehlala ema-staff room abo. Nxa izikolo zingela ama-staff room bazihlalele nje emthunzini, kungabi lo msebenzi omunye abawenzayo okhangelelwe lokufundisa. Uhulumende aze asinike isiqiniseko ngokwenza isimemezelo sokuba i-$1,200 esiyifunayo uzayifaka ngoJanuwari. Lokhu kuzasenza kusinikeze igunya lokuthi ababalisi bayesebenze. Okunye okusenza sikhale kanje, sikhangele ukuthi ababalisi bangabazali. Izikolo ziyavulwa manje, kudingakala imali ze-fees.
Sibona sekuqhamuke umkhuhlane we-cholera endaweni eziningi elizweni leZimbabwe. Lina njengababalisi lokhu likubona njani ngalesi sikhathi kuvulwa izikolo? Livikelekile njalo abantwana bavikelekile na?
Ukumemetheka komkhuhlane wesihudo i-cholera kusitshayisa ngovalo kakhulu, ngoba kumanje izikolo ziyavulwa. Uhulumende kalahlelwa lufakuleyo olutshengisa ukuthi abantu baphephe ku-cholera. Lokhu kusitshengisa ukuthi kalandaba labantwana besikolo, kalandaba lababalisi, kalandaba labazali, kumbe sithi izigaba lapho kuphuma khona abantwana lababalisi bona. Ngoba ukumemetheka kwemkhuhlane wesihudo besikhangelela ukuthi uhulumende uzahoxisa kancane ukuvulwa kwezikolo, azaze abe lohlelo aselulungisile ukuthi abantwana nxa besiya ezikolo lababalisi esikolo bavikelekile.
Umnumzana Themba Kuye Moyo usebenza kunhlanganiso emela ababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Wexoxa ecingweni loTaboka Ncube weStudio 7. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Joseph Komazana wenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo, eyeBulawayo Progressive Residents Association.
Siyavulwa kusasa ama-borders abafunda school bahambile esikeni. So abazali kanzima kuzasikolonazivula, kodwa ikakhulu xa kunguJanuwari sikhangela laba abayekube kumafungwane abaqalise kuya kumasekondari, kulapho kusetha khona abazali nabo-grade one, lapho qala ukuzwane kulapho baqalisa abazali, ngoba babekhona begalisa ubhadala ama-school fees. Abantu bayakhala fee ngoba initially ama-fees ayandiwe, izikolo zivalwa sekutintile ongamanye amazwe. Emadorobheni lapha imisebenzi ayiakulamani umnotho izomangakahle, so khonokho yikho kwenza ukuthi abantu abadala, abantu abazali abalabantwana abayizikolo ithwala nzima kakhulu lanxa abanye bezama ukuziphilisa ngama-vendors lapha abathengi abangikhona abanamali.
Sibone kulo dubo lwekholera laphana endaweni eziningi eZimbabwe, kanti njalo kulo dubo lokuswelakala kwamanzi ikakhulu koBulawayo, lokhu akunyenge kufake abantwana engozini na?
Lamanzi lo dubo lukhuluma ngalo liyingozi kakhulu, liyingozi kakhulu emphakathini wonke singasabala abantwana besikolo. Akunamanzi koBulawayo, amanzi vele ikawakho.
Umnumzana Joseph Komazana wenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, wexoxa ecingweni lutabo kancube weStudio 7. Isiqalile imikhankaso yokhetho lwama-by-elections oluza kuqhutshwa ngoNhlolanja. Ukhetho lolu lwenziwa kulandela ukuxotshiswa kwamalunga edala lephalamende kanye lamakhansila ngumnumzana Sengezo Cabangu we-CCC. Ake sizwe umnumzana Kalipani Pugeni osebenza loCabangu ekhuluma ngodaba lolu.
Ngempela iqalile ikhampeyin i-weekend nale edlulileyo, ilontshiwe ikhampeyini yephelandaba Chabalala, ilontshwe laphana emagrosa eChabalala. Ube khona unobhala, ube khona le leadership yakhe yonke nje, akhulukazi leadership ya e-besting apha koBulawayo, hayi bebekhona, bekugcwele abantu. Ngizokuthumela ama-videos ma ungabonanga. Uzonanzelela ukuthi ipolitiki yethu kakhulu ibithanda ukuqina emuntwini, iboniswe umuntu oyi-one. Inhlangano ithi revolve around umuntu oyi-one. Kodwa into eyenziwa ngunobhala uzama ukubisela or uphezu kohlelo lokubisela inhlanganiso kulokhu okuyikho esingathi ngesilungu ngama-founding values, principles and objectives. Ukuthi kumele kube about abantu, inhlangano ngeyabantu, ukuthi abantu balezidingo abazidingayo, balezinto abazifunekayo empilweni zabo. So bekhumbuza umphakathi ukuthi ma umuntu esiya eParliament uhamba ukuyalimela, uhamba ukuyalikhulumela njengeqembu, yiyo icampaign esiyiranayo kwenzela ukuthi abantu ma bebuya back ngemva kokuthi sokuwiniwe njengoba sikhangelela ukuwina, babuye back babakhumbuze njalo ukuthi hawuyakhumbula kade last tempisa A, B, C, D.
Singathi ke baba Pugeni unobhala jikelele lapha ubekhankasa isithini?
Yiyo icampaign eranwayo ukuthi abantu bathande iqembu, bavothele iqembu ngenxa yalokho elikumeleyo, hhayi ukuthi likhokhelwa mbani, hhayi ukuthi kulobuso bukabani, kodwa ukuthi iqembu limele lokho nalokho 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 yana. Yiyo-ke umkhankaso aphezu kwawo, ngoba siyazi ukuthi empilweni abantu bayabuya, abantu bayahamba, abantu banesikhathi sokukhokhela, abantu ubukhokheli buyahamba, kodwa iqembu kumele lime lazakale ukuthi liqembu labantu, limele abantu ngaso sonke isikhathi.
Lo ngumnumzana Kalipani Pugeni osebenza lo mnumzana Sengezo Cabangu webandla le-CCC. Sixoxe njalo lo mnumzana Belief Gawule webandla le-ZANU-PF.
Thina njeze party iZANU-PF ukuthi kulo Cabangu kumbe kulobani thina sikudingi thina, kodwa ukulokwa bonxa kusiphathisa ukuthi thina bethi bedilika thina siya phambili. Hayi, kuyabongeka kakhulu ukuthi ngoba into yabo yena leyi ivele iyabitshengisa ukuthi ivele ayimanga yaqonda le confusion yakhona, ukuba yikho kwabo equals to confusion. I-confusion izalele khonaphana. Ngawo-ke kambe abantu bona abanjengalaba nxa ungabanika ilizwi ukuthi kabalibuse, kambe kuyini okungaphuma? Yiko kukhona-ke khonokho. So kathesi nxa ukuthi i-confusion yabo izala ukuthi thina sibe nempumela engcono to our advantage, kutho ukuthi kuhle kakhulu. Siyakubongela khonokho, siyayibonga iNkosi.
Kuyini elikukhangeleleyo kukhetho lolu, baba Gawule?
Thina kwakathesi sikhangele phambili, sikhangele ukuthi ama-constituencies anala esilahlekile siwathole ngobuningi bawo. Yiko sikukhangeleleyo, akubuyelwe emuva, phambili kuyayiwa. Yiko kuphela esingakho. Ngawe abantu nase kufikile isikhathi sokuthi babone ukuthi iqiniso yileli, sebebonile njalo le confusion ekhona ukuthi badlalise isikhathi sabo beinvesta entweni engela kusasa. So it's high time bamele bekhangele abantu. Yiko sikuphethele okunxa siya kibo abantu, sibabonise ukuthi bafunde ukwehlukanisa. Njalo sithi ukuthi abakwenzayo bamele bananzelele ukuthi babe lahlekile kodwa kathi sokumele babone ukuthi bayenza into eqondileyo bayenza ama corrections ngokuqhakathekile konokugive
lo ngumnumzana Belief Gawule webandla lezana PFS xoxa laye ekobulawayo. Siyangangena kusigaba esilandelayo sesikhangela okunye okuvela kwamanye amazwe. Ele Israel lokhu lihlasela ngamandla eGaza kusukubulewa abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amabili 22,000. Wezempilakahle izakhamizi zesigabeni selikayi zikhala ngokusweleka kwabongi ezibhedlela kanye lokuqonga kwentengo yemithi besithi iningi livame ukubuyela ekhaya besebuhlungwini, kubika uNokuthaba Dlamini.
Umsakazo weStudio 7 wethekelele esibhedlela esikhulu seNkayi District Hospital lapho omunye wabongi oveze ukuba selilide ibanga kungelamelaphi wamazinyo njalo nemichina eminingi kayisebenzi ukuze ababulawa ngamazinyo leminye imikhuhlane efana labomvukuzane belatshwe kufuze bebambe umango othatha amahola phose alichumi besiya kobulawayo. Unkosikazi Agnes Sivanda uthi kwesinye isikhathi baze bewela ekhwekhwe bedinga impilo.
Ufika ngikhona ngale sibhedlela ufica ukuthi kwesesikhathi kuthi X-ray ayisebenzi, kuthiwe lokhu kakukho, imitshina eminingi kayikho, ubusurife ukuthi udlulela empilo. Empilo kumele ngihambe ngemali, imali kangilayo, angidlami, angilakudla. Ngicina mbuya ngizehawulele ekhaya, kube kathi njengesibhedlela thina esilaso la sikhulu sibili sifanele ukuthi sibe lama specialist akho konke.
Obona ngezempila kahle enkayi obizwa ngesilungu ngokuthi village health worker unkosikazi Pauline Sivanda uthi sokuyiminyaka eminingi bengekho esibhedlela lesi abakhipha amazinyo.
Sokulesikhathi eside seminyaka esiminingi bengekho. Ukhaya babe ekuqaleni babesathi kusalungiswa, kumele kuqale kulungiswe irumu yakhona lapho kumele bakhiphele khona. Kodwa okwakhathesi-ke kutho ukuthi asikabambika kahle ukuthi-ke osokubambile ukuthi abe khona okhiphayo ubangelwa kuyini ngoba sebesala ngokuthi bakurifeyile kobulawayo.
Unkosikazi Sivanda uthi olunye njalo uhlupho yokusweleka kwama-ambulensi.
Bathi ngaphuma lama patients ihambe uthe ngeke kwesinye isikhathi kutholakale inye futhi ambulance ukuthi ibiye ilandele leyana kubazima ngoba babeselesele inye ezabe imgijimisiza ngapha emakhaya. Kodwa vele kulohlupho kwesinye isikhathi enxa uzobe ekhaliswa kuthiwa i-fuel kayikho.
Omunye njalo u-village health worker unkosikazi Rachel Mholi uthi iningi lithathela ngezinyawo kumbe obabhemi bedinga usizo qede beluswele.
Silaba zithweleyo esibhedlela sasenkayi laphayana. Ngabantwana abancane kakhulu abafanele ukuthi abana kuthwaba sezikolo. Xa sokufika ukuthi kwesinye isikhathi bekulebha sebehelelwa, kuyenzakala ukuthi umhelo ube mkhulu wedlulelwe. Ngokuswelakala futhi kwenhlandla kulama ambulance basokusiba nzima, impilo zabo ziyaswelakala khona phana ngoba isikhathi kuyabe kungalama operation, kuyabe kungalama getsi, kungalani imota athi simthathe kumbe ayembuma or ayempilo hospital kuyabe kungalazi imota.
Imizamo yokuxhumana lo dokotela ongumqondisi wesabelo seMathebeleland North udokotela Admire Kurethu yehlule ngoba ebengaphenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo weStudio 7. Echasisa kabanzi ngalokhu umkhokheli wabongi umnumzana Innocent Dongo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association uthi inhlupho lezi zivamile kuzibhedlela zikahulumende eziningi ngesizathu sokuwa komnotho kanye lemali ephansi ephiwa ugatsha lwezempilakahle.
The issue of competitive salary, it has to be addressed. The issue of the working environment, it has to be addressed so that our nurses be motivated to remain here in Zimbabwe, to remain at work.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi ahlolisise ukuba isizathu bani esenza kube lenhlupho lezi. Lokhu kugoqela ukuhluza iholo labongi eliphansi, indawo abasebenzela kizo labakusebenzisayo, ukuze laba baqhubeke besebenzela kuleli, hhayi ukuyadinga idlelo kwamanye amazwe.
Udongo uthi isifiso sabo yokuba uhulumende aphe uhlangothi lwezempilakahle isilinganiso semali esilitshumi lanhlanu ekhulwini 15% yengcebethu kahulumende ukuze inhlupho lezi zilungiswe. Uthi kunje sebezinkulungwane ezedlula ezinhlanu asebephumile bayasebenza phetsheya ikakhulu eBilithane. Ukuqondisa lokhu uthi kuviki ephelileyo ugatsha lwezempilakahle lubamemile ukuzohlafuna ngenhlupho lezi ethi lokhu ngokwakuqala njalo balethemba ngempumela yalingxoxo. Ngimele iStudio 7 ngiseNkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Umanyano wenhlanganiso ezivela amalungelo amabhizimusi asathuthukayo owebulawayo, Informal Sector Working Group, uthi ulungiselela ukukhulumisana lohulumende ngobuzima benyathelo asanda ukulithatha elokuthi abathenga bethengisa impahla ezitholakala kwamanye amazwe kufanele betshengise iphepha leZimbra Tax Certificate andubana beqhube umsebenzi. Umqoqi walumanyano umnumzana Michael Ndweni uthi bazahlangana kusasa kobulawayo laba amabhizimusi amakhulu bathathe izinqumo ezithile ngoba labo bathi bathintekile ngenyathelo likahulumende elizabangela ukuthi iningi lehluleke ukusebenza ukuze lithole inzuzo yokuziphilisa. Asizweni umnumzana Ndiweni echasisa kabanzi ngalolu daba kunqoqo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
So uthwe khonana abezitolo abothisayo nabathengayo kumele phambilini bafune lelo phetshana elitshengisa ukuthi urejistile ukuba u-tax compliance nokuthi kube le-bank statement etshengisa ukuthi umalaphepha le-bank nokuthi ube lembali yebhizinisi lakho lapho waqalela khona. So okwenzakalayo ukuthi abathengayo besiyathengisa abantu abazisebenza abaningi bazayehluleka ukuthi baphile njalo sikwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe kathesi kunje abantu abadlula phose 5 million baphila ngokuthenga lokuthengisa. Kutho ukuthi abantu abaningi bazathwala nzima masikhangele ezikolo zivulwa kunje ama-school fees landani abantu abasathengisi. Ngikhuluma nje kukhona omunye ongifakele umbiko emine sithi kade siyathenga impahla thizeni bali sifuna lelo phetshana. Ngiyangafonela futhi ngeyinye inkampani khonapho kobulawayo kuviki ephelileyo bekhala ngokuthi khonana ukuthengisa kwabo sokwehlile inani lezabathisa selehlile kakhulu ngoba abantu abaningi abasabuyi. So yindaba ezaphambanisa kakhulu impilo zabantu abaningi abaphila ngokuthengisa ivi namahholisele ngokwawo azayehluleka ukuthi awodide impahla bazazigcina bazivukele nje kungala muntu ozithengisayo. And ingozi engaba khona ukuthi ziyagcina ziphuma ngudlu siya ku-black market sezithengiswa ngudlu kuna sokuphambanisa njalo futhi sokukhulisa ke i-black budget eyiyo esizama ukuthi sisile layo ukuthi abantu bathengise impahla ezaziwayo bathi formalize their businesses. So yikho sokubonileyo njalo futhi okunye abantu bagcina sesiya phandle kwamazwe besiyathenga impahla bezingenisa emingceleni engavunyelwayo balekela ibhoda lapho kuzotha kufunakala ama-certificate lawo khona. So kuzachanisa kakhulu inani lama-smart goods njalo futhi lokumenemene lokuthi mazwa kwabantu nje dangenisebenzisibe banjwa izigebengu ethathela imali kakhulu omama lubalekela le ndaba. Kungayithaa indaba leyo futhi iyathinta futhi indaba yama-passport ukukhuthula kwentengo yama-passport kusho ukuthi ngapha abantu sebekhala ukuthi asisawodi elizweni ngale i-passport sikhuphukile umuntu sekamele ayiqhume edangeni.
Kahle kahle kuyini okuyabe kuhlafunwa emhlanganweni lo?
Asabafakazi labo sibone nje kuwumbiko ophume khonake kule njini ukuthi kuthiwe okwakathesi abantu bengaqhubeka besebenza bengalandelelwa mthetho kusakhulunyisana but sasabafakazi into esiyibone nje ezesitolo njengobona sizomhlangano kusasa ngo-10:30 sithi mata sisheshe laphana kukhona leven then Joshua Nkomo sizama ukuthi uDumisani Ncube umelele ihlandla elakhethwa ngumongameli okuthiwa i-SMEs Advisory Council board member yakhona ngale. So kusasa sifuna khona la chasisela abantu ukuthi yena njengomuntu omelele abantu abalamabhizinisi asakhulayo indaba leyi izalimaza njani abantu. Sesesicela ukuthi sicela uhulumende asilalele abuye ebantwini ezwe ukuthi sikhalaza sithini njengoba nishile ukuthi abantu abaningi sesehluleka ukuthi bayethenga impahla kathesi kusho ukuthi ke impilo zabantu abaningi sesenzisene bazehluleka ukuthi babe le mali yama-school fees.
Lo umnumzana Michael Ndweni obekhoqa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekobulawayo. Wezemidlalo sixoxa lo ezothisa sibanda ngemidlalo yeAfrica Cup of Nations eqala ngempela viki.
Yafcon ke njalo uyazi iyaqala ke ngomgcibelo kwenale ke iziki buyayo ngansela ke amaqembu lana ke ayekhona le ku World Cup ledlule eKhatha njalo lo mdlalo omkhulu wona lo Ivory Coast ku group ya group A lapha na yokhalela ukuthi uzaba umdlalo omkhulu kanje la Nigeria le Equatorial Guinea kanye le Guinea Bissau ngeke ke singathi ke isibaya lesinzima ingalane yangkhona ke izaba inzima le ungazi ukuthi part wala maqembu azaphumela yapi ngoba ke iNigeria ke singani jile sizokhangela ngalo group E kule Ghana Egypt Cape Verde le Mozambique ukhala lo Egypt Egypt le Ghana zingaphambili Egypt yakwazi ukuthi kulomdlalo ke odlala ke Liverpool othoma Mohamed Salah usevele sekhona ngale sesifikile ukhala group C kulo Senegal Cameroon Guinea le Gambia ngasikhala lesikhalele ke umane sibonile babudube khona ngale ke kibe khaya eSenegal evula ke istadium sakhe inkundla yezomdlalo enkulu yakhe ngemali yakhe isikhomo sakhe lokulake uzahlupa kakhulu kwena lo mdlalo ku group D kule Algeria abathi khalela ukuthi bathi yengani iqinile ke lo nyaka babona ngani yengahlupa ke Algeria ngakhala ke iqine kakhulu le Burkina Faso Mauritania le Angola ukhalela phakathi uzishiya le Angola ukuthi zidlule ku group E kule Tunisia imali labafana bafana be South Africa ne Namibia ukhalelwe ukuthi ke lezi ke iTunisia le mali yizo ngakhathaza kakhulu ke eMzansi Africa la iphonapho singazothi yozala ngkomoni yokugcina ke yiMorocco eyenza kahle kakhulu kule mdlalo ke omkhulu World Cup ku group F yona ke ebile Congo iZambia le Tanzania lingakhohlwa ukuthi ngapha eSouth Africa sibe team ke ezintathu iSouth Africa bafana bafana iZambia kunye le Namibia yikho lokho kukhona imidlalo le ezayo emkhulu ke AFCON ka 2023
yebo wabona njani amaqembu eSouth Africa aza kwenza njani
engikhalele kakhulu yibafana bafana eSouth Africa kodwa ke ilabe ku group E yakhona ile Tunisia mali zi team lezombili ke amaqembu aqine kakhulu kodwa bafana bafana siyakwazi nqa kunjindale ejwayele ukwenza kahle ngibona ngani ngahlupa ngazi ke iNamibia njalo kodwa ke iZambia lapho khona lakho kunzinyana kule Morocco iMorocco uyibonile babudube iTunisia afika khona ngale ke kwakuqala zafika khona emdlalweni le ama semifinals e World Cup eKhatha ingakhathaza la kakhulu kodwa ngesikhathi ukuthi iZambia izenza ngcono
siyabonga kakhulu ezothisa sibanda. Sokusikhathi sokubingelelana.
Sabonani mina igamanye unalena wakomdene ekhaya mbuya eBrightbridge eUnga komazibili. Mbingelela umama onzalayo uSenina Mdene obuya eUnga. Nangizobaba onzalayo uThumelo Mdene obuya eUnga naye. Mbingelele njalo nonkosikazi uThabiso Mdawu. Kose ungalaye ngiyabonga.
Sanibonani ngibingelele kubalaleli be Studio 7 thanda ukubingelela lonke isihlobo obathandekayo ngokhulumayo ngumqondisi Inkomo from Enkayi thanda ukubingelela bonke abezihlobo zami eSouth Africa Inkomo family yonke jikelele ngibingelele abazala bami uResistance Ncube Sanelisiwe Ncube uVigilante uDudu Ncube bangaphesheya kwezilwandle khona le ngase UK ngibingelele nomama ongizalayo ekhaya eNkayi esigabeni saseNkuba ngibingelele lengane zami uJunior ngibingelele uDereni ngibingelele uPrincess eGoli osebenzela ngaseRand Fountain yithi ngithanda nonke ngiyabonga nami papai
salibonani balaleli baStudio 7 ukhulumayo eBrighton Sibanda wematopo ngithanda ukubingelela kakhulu unkosikazi wami uDudu Ncube ngibingelele abafowethu bonke omajini ngibingelele izihlobo zami zonke kakhulu esezimbabwe lesi South Africa ngibingelele abangani bami bonke kakhulu ngibokela unkosikazi Nube Ashton Leya bese ngibona labo bonke nje bonke labangani bami kakhulu engafunda labo iwayijoja bese ngibona labafana bami engisebenza labo Phulo Ishmael othamsanga oIsrael ngiyabonga
salibona nestudio njani lonke ngezindawo ngezindawo ukhuluma ngoCornelius Ncubu Chapo Zutambo Kanjabo Kwezantasi okuzalwa nzalo enkaya esihlengeni koZosa thanda ukubingelela umamami uMambano onamandla bingelele ngisuke lapho ngiye enkaya center bingelele umntanami uMinenhle lapha khona ndiyalithanda kakhulu kuze lokhulu wami uPreach Mbano osindiyela pha emkhalandoda ngithi ngiyakukhumbula khulu ngiyaphila kodwa msendo oluphahla ngiyabona.
Yes, abakhulu sasidumeza phela ke imlayezo yenu siyayivala kolapha emoyeni. Olubalisa ngenjabulo umthembo Steve Gibbs Dube. Yilani.